akula nto ekubuza konabo ngoba njengoba ngihlala ngisitsho thina silibandla elihlelekileyo elilandela izinqumo ezabe zifakwe ngabantu njalo silandela i-constitution yethu. Ngakho-ke wena ungazibona ususenza into engaphandle kwakonoko esabe sikuvumeleni. Usho ukuthi vele kumele ube kwazi ukuthi kona usuvele usuzibizela isijeziso sona leso ngoba akula enye indlela esiyenza ngayo ngaphandle kokuthi silandele umthetho, silandele izinqumo zethu njalo silandele i-constitution yethu. So lokho okwenzakalayo asonto emangalisayo njalo futhi uphinde kutshengisele ukuthi hhayi akula muntu omkhulu kakhulu uZANU-PF ukudlulela iZANU-PF ngokwayo. iZANU-PF isikhwama esikwana umuntu wonke ukuthi ungangena kodwa wena ungafuna ukuyithatha uyifake esikhwameni sakho, hhayi iyakutshisa.
Ye, khonapho-ke mlalazi uyamuza ukuthi ugolotha uthini, ngena baba.
Okwenzakala kubandla leZANU-PF kakusikho nto emangalisayo. Sonke isikhathi uma kulama-issues e-succession kuyenzakala. Unfortunately, labo abaphethe iZANU kathesi sasinethemba lokubana bazafunda ngenxa ye-experience ababalayo ngesikhathi sikaMgabe ukuthi uma babe sebehamba ngolunye uhlangothi olungahambelani lenye faction sokufanele umuntu achawe, abulawe, axotshwe, ayangiswe, siqala ukuzwa indaba zakhe zonke. Unfortunately, into okuthiwa ngama-democratic principles kuZANU-PF kakukho. Awulayo i-freedom yokubana uyimemba ukhulumane. Ngitsho la ku-Congress, sikhumbuleni ukuthi iZANU ike yavela ku-conference kungekudala. Ba-raise indaba ka-2030, uMnumzane uMnangagwa wayiyala i-announcewa nguChinamasa. Sesibona-ke kathesi abenza izinto ezingekho kugwara lomsangano besi-2030. Kathi bona wayi bengajeziswa ngenxa yokubana phela kakukho.
Yes.
Kodwa kutsha kukageza siyabonga ngoba uGeza usukuma wakhuluma into ezikhulunywa ngabantu bonke eziliqiniso. UGeza uxotshelwe iqiniso.
Baba Golide uyezwa lapha uyakhuluma umlalazi uthi uGeza lokho okuxotshelweyo yikho okukhulunywa ngabantu njalo yikho okufunwa ngabantu khonokho ukuthi uMnangagwa asuke embusweni.
Hhayi, asikufakeni kuhle. Yikho okukhulunywa ngabanye, abanye belabo bekhuluma okunye. Yidemokhrasi naleyo, akulanto embeni. UGeza kaqhutshelwanga idemokhrasi. Ucomrade uGeza liwo-veteran okuqala. Okwesibili, ebelilunga le-central committee. Ukusho ukuthi na ebehlala ekudaleleni le-central committee lapho kucubungula khona into eziningi and nxa ukwazi ngepharty yethu. Kuyashiwo ubana i-central committee is the highest decision making body outside Congress. Okutshengisela ukuthi ona yena ebele thuba elihle kakhulu ukuthi nxa ngabe bele ma-issues okuthi ona ufuna ukuwafaka ebemele wafake-ke enkundleni yona leyo. Thina sihlelekile asobantu bekhabangakhabanga kumbe khiyakhiya kumbe ama-special ambiguity ona lawa abuyayo. So into zonke zihamba ngendlela eyiyo. Nxa yena ebelokumuntu yena kakukhwabithi khonoko uka-2030 ebelelungelo eligcweleyo ukuthi akwenze ngendlela epheleleyo, hathi loko ukade sukwenzakala njalo. Futhi ungasusuke usugijima susigcine sufuna ukuthi sithi susa umuntu ongeniswe esihlalweni ngumthetho la nge-constitution is an elected president. Wena ususithi hayi wena usufuna umsusa ngenkani somele sunika amalanga othi ngesikhathi esingaka kumele ubususukile khonapho. Aloni khonokwana akuseyikho ukuhambelana le mithetho yelizwe lomthetho futhi i-democracy. Mthembu, does not mean that then you must be a loose cannon. Kumele sonke sihlale siloku siphakathi kwayo silandela imithetho yayo.
Ye, siyamuza uGolide kakhulu. Siya kumlalazi. Ye, gqibanga amaphitshane kolapho mlalazi.
Ngiyamuzwa iZANU kanye lo Chuma abakuchoyo ngokuthi le yidemokhrasi. Kodwa-ke uhluphe ukuthi idemokhrasi yabo iselective. UGeza kumbeni labo abaseleyo abangeke babe lelungelo lokubana ba-organize mbeni ngamarali kumbe yini eyenziwa ngabanye.
Udaba lokuxotshana lokutshayana layo yonke ingxabangxoza luvele luyi-culture yeZANU-PF. Akumangazi especially nxa sesifika esikhathini sokukhuluma ngokuthungameli. Sikhumbula iminyaka edlulileyo ukuthi uMnumzane uMnangagwa ugcine sezibone sesemozambique ehamba ngeganga. So I think ukuqala kwesiphetho njalo ukuqala kwedrama yonke sabe sibukele esinga encourage khona abantu bezano PF abacabanga njengogeza ukuthi kabaze ebantwini ebantwini yikho lapho esingabambana simobilize ukuze sinqobe nxa bengama veterans eqiniso kabaphuma egcekeni manje ugeza angahambi yedwa.